Wamanye amazwe lemuli ezimbalwa eZimbabwe benzele obaba idili lokunanza usuku lwabo. Inengi labo mama lisithi lehlulekile ukubenzela okuhle ngenxa yokugugudeka komnotho. Unkosikazi Abigail Nyoni uthi kunzima lonyaka ukuthokozisa ubaba wezingane zakhe.
Njoba sithakazelela usuku lwe-Father's Day lamhlanje, eZimbabwe lolu suku alutsho lutho nanxa sesikhangela umumo wezomnotho lo mubi kangaka. Obaba sakwazi ukusekela izimuli zabo ngenxa yomumo womnotho lo osume kubi. So ukuthakazelela ngaleli, hayi eZimbabwe ambona ukusenzakala. Because ungakhangela lathi singomama sehlelile ukwathatha ubaba sibayenzele okuhle ngoba imali yankhona ayikho. Umumo womnotho awusivumeli, ama-priorities asehlukile. Sasakwanisanga ukubathatha obaba babantwana la obaba bethu sibayenzele okuhle ngaleli langa ngenxa yobubi bomnotho welizwe.
Unkosikazi Thandeka Moyo Ndlovu ukusimo esifanayo.
Ilanga leli silithokozela ngoba silabo baba labomkethu abaphilayo njalo abasinikeza uthando ngazo zonke izikhathi. Okungidanisayo ukuba ubaba abaningi abenelisi ukuphandela izimuli eZimbabwe ngenxa ye-economy, kubenza bengani bayehluleka ukudlala indima yokuba ngobaba. Kulusizi ukubona ubaba besiba le-depression ngenxa yemisebenzi engekho, njalo iloba singabakhoba sibakhuthaze as long kungela tshintsho. I-Father's Day ayipheleli ngoba obaba bethu sibafuna besebenza njalo bejabula.
Udokotela Mildred Mkandla uthi uzamile ukujabulisa isoka lakhe loba kungafani leminyaka edluleyo.
Leli lilanga esesiliqakathekisa kakhulu lanxa lalingekho nje thina sisakhula. Obaba belemisebenzi yabo ethize ezimulini zethu. Manje ke khathesi kulo umnyaka njengoba kukubi kangaka eZimbabwe, angazi ukuthi abaningi abantwana labanye baza kwenza njani ukuqhakathekisa leli langa. Bebathongela ezinye izinto ezithize. Kodwa lo nyaka eZimbabwe kangikwazi ukuthi baza kwenza bakuthini laba bantu. Bengibone abanye omama namhlanje bekhangela izitolo ukuthi hamba ubaba ngingamthengelani. Abaningi bebephuma bengaphathanga lutho.
Sixoxe njalo lo nkosikazi Sanelisiwe Hadebe Chuma ngosuku lolu.
Yeah, e-church iyacelebrate cause obaba ngama-leaders. Kodwa singazi nxa sokufika ezimulini cause economically batshayekile obaba. I don't know how they feel on their responsibility ngoba khathesi uthola ukuthi even i-responsibility kababa siyenzwa ngumama. So I don't know how obaba ukuthi benziwa kanjani i-responsibility yabo yenziwa langabomama.
Umnumzana Mandla Nkosi Chuma ubaba wengane eyodwa uthi luqakathekile usuku lolu.
Ilanga lanamhla liqakatheke kakhulu uma sikhangela umsebenzi owenziwa ngobaba ukubana bakhulise izimuli zabo. Ukuze abantwana badle kumele ubaba asebenze aginqe. Kodwa uma sesibheka ezomnotho kweleZimbabwe sinanzela ukubana obaba abaningi bathwele nzima, obaba kabasebenzi, obaba abaningi bayasadalala ukubana imuli zabo zidle, ukubana abantwana baye esikolo, ukubana abantwana balatshiswe. So isimo sinzima kubobaba ikakhulu kweleZimbabwe.
Lwedlule usuku lwabobaba abanye bengatholanga izipho eziqakathekileyo. Kodwa kusobala ukuba obaba baqakathekile ekuphileni kwemuli zonke emhlabeni wonke jikelele. Ngimele umsakazo weStudio 7 ikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.